kanti thina emakhaya indlela esiphila ngayo ukuthi ukwelede esobeni lobukwelede kumakhelwane loba uthengisa imbida loba imthanyelo nje okutholile loba imisebenzi yezandla esikwenzayo kodwa wakathesa yena lemisebenzi yezandla labo umthanyelo okunye wokuthengisa akusathengiseki ngoba uzathengisela bani imali yona iyovela ingekho ezandleni zabantu kathesa sesikhuluma nje into ekhona kathesa ukuthi sesisebenzise ukuthi ungangeboleka imali yakho sikhulumisane ngendlela engakubhadala ngayo kumbe ngikubhadale ngenkukhu kumbe ngokunye lobo kudle ngiyaba ngikuphethe ezandleni zami ngoba imali khethi kasilayo ezandleni zethu
so nxa abantu sebephila ngokukweleda-ke isikweleda sangikhona sigcina sisanda okunganani
impilo yabantu isinzima kakhulu izikweleda esinazo siye sileka ukuzibhadala njalo kwenza ungabe usathembeka loko kungumuntu okade uthembekile empilweni yakho sungani umuntu ongenelisi ukubhadala isikweleto ngoba imali vele khethi ayikho ezandleni zabantu and izikweleto zethu zinkulu okunye okumangalisayo ugcina usuyinhlekisa usungumuntu ovele ongakwanisi ukuthi ungaphila ungani awusahleli impilo yakho
ye so asithi-ke usule sikweleto nje khonapho-ke pho-ke isikweleto olaso seleso uzagcina ukubhadala sokutheni masibandla
ukubhadala kwakhona ongakwenza njengomuntu nxa uthanda ukuthi uthembeke so kumele likhulumisane nomuntu okwelede kuye ukuthi yena wenelisa kukuphi uyifisa umbhadale ngembuzi or ngenkukhu or ngenkomo kusiya ngesikwelede sakho ngoba izikwelede sinazo ziningi okunye okumangalisayo njalo zikhulile ngingakutshela kathesi ezesikolo sinezikwelede ezisabekayo ezabantwana besikolo kodwa indlela esesizabhadala ngayo vele ukuze ubhadale sinxa unesifiso sokubhadala ungumuntu othembekileyo so kumele uphiphe isifuyo uyebhadala kodwa wena ukuthi i-change yakho omele uyithole uzayithola njani sokuza kuba nzima sokumele imali leyani ihlale esikolo ikhangelele iindleko zonke zesikolo amabhuku obani bani ngoba yena i-change vele abasoziba kunike naye isikolo ukuthi into lena abazi bayithengise kuzabathathela isikhathi ngoba vele akusela ndlela yokuphila impilo yethu siphile sicinile ezilonge ihulumende yethu vele iyena le i-ZANU PF
ye izimbazo-ke abantu abathathi kulokhu kuthiwa izimbazo kumbe kuthiwa kuyi
izimbazo zikhona baba ngoba abanye siku-iget i-iget besitshaya izimali zethu kusavuma besitshayema izimali zethu imali zethu lezana siyazibolekisa ziyazala izimbazo zenzana abakhona ababolekayo esebolekile njalo ayehluleka ukuthi abhadale ucina sengumuntu lani ukuthi sivumelane ukuthi asiphe isifuyo sakhe sihambelana le mali yethu loba kade engakhangelela khona oko kodwa sokumfosa ngoba kalalindeleke ukuthi angambhadala ngayiphi indlela indlela angambhadala ngayo sokuyisifuyo sakhe loba uyafuna loba kafuni kodwa sekumele enze ngayo naleyo ndlela
khonokho-ke akubhidlize imuli yeni
imuli iyabhidlika baba ngoba kathesa ntoyona ukuthi into kade ukhangelele ukuthi abantu abakho ekusasa yabo bazabe bekhangelele kuleso sifuyo kodwa ususithatha ngendlela yokuthi la uzama ukuthi ube nobudlelwane obuhle nabantu ungabi ngumuntu lwani ohambe usithi abantu sedlula bathi lo kancedwa ngoba kabhadali uyabe usuzama ubudlelwane bakho ukuthi kube buhle ebantwini kodwa usokubulela i-future yabantu abakho